Omunye wabathi awusoze uguquke umnotho wakwele Zimbabwe unkosikazi Zanele Mguni okhokhela ibandla leMayibuye People's Party.
Kuyasimangaza thina siliqembu iMayibuye People's Party, njalo kuyasethusa ukuthi sibone ukuthi kusaselabantu phakathi kwaleli lizwe laseZimbabwe abakholwayo njalo abasalokholo lokuthi leli qembu elisibusayo leli eliwudala lisibusa iZANU PF kukhona abasangakwenza kwezomnotho ukuguqula umnotho wakuleli lizwe. Ngikhuluma nje namhlanje msakazi, akula ngitsho yona iPanado ezibhedlela zakithi, akula ngitsho yona iParacetamol. Uhulumeni lo weZANU PF walithatha leli lizwe ezandleni zabelungu ngo-1980, kulizwe elalihlonitshwa i-Afrika yonke, balihudulela phansi, balidonsela phansi, akukho abayobuya bekwenze. Namhlanje sithenge isinkwa ngedola, imali yaseMelika, kodwa akekho umuntu oholayo phakathi la ekhaya. Ngicabanga ukuthi ngisimo esingekho normali ke lesi elizweni. Namhlanje uhulumeni ufuna imali kithi, abantu babhadaliswa imigodi, batheliswa imigodi yamanzi abazithelele yona. So kuthiwa sokuyabhadala le mizi ebizayo okwakuyinto eyayisenziwa nguhulumeni oncindezelo. Ngenxa yokuthi uhulumeni wethu uhlulekile ukuthi yena alethe imali, uhlulekile ukuthi alethe ama-investors elizweni, imali usezoyifuna ebantwini.
Unkosikazi Mguni uthi kumnyama phambili.
Ayiwekho ama-investors angabuya elizweni elinenkinga yezepolitiki. Ayikho into iZANU PF eyenzile ukuthi ihleke abantu bangaphandle ukuthi bezotshala elizweni ezilonge bencindezela amalungelo abantu. Ayikho into ezoqonda ipolitiki yelizwe lethu, ayikho lento le okuthiwa yi-openness yokuthi ingaheka umuntu ongaphandle athi ngizotshala. Ngakho thina siliqembu sibona ngani isimo sezomnotho ngalo nyaka sisazoba nzima ngendlela eyisimanga. Masibona nje since uhulumeni weZANU PF wathatha isimo siba worse each and every day. Akubuyeli emuva, asazi noma banawo yini ama-policies wokuthi beheha abantu wokudevelop umkhonomi, kodwa as long ipolitiki yakuleli lizwe ihlaba inameva ihlukumeza abantu, ayikho into abangayenza ukuguqula isimo sezomnotho.
Umnumzana God knows Sibanda webandla le-Congress of Transformation laye uthandabuza okuza kwenziwa nguhulumende kamnangakho walonyaka ekuthuthukiseni umnotho.
Inkosi kayibusise ilizwe leZimbabwe ngesikhathi sesiphithiphithi lapho abantu bebalekela udubo oluselizweni besiya kuba iziphepheli zomhlaba. Ngenxa kahulumende ohuquluza umnotho welizwe abuye abulale abamisa amakhanda, ilizwe kathesi lifile ngenxa kahulumende ongelandaba labantu olama-policies ancindezela abantu. Uhulumende wamamenemene okhangelele ukutshontsha kuphela. Kumele sisebenze kanzima eminyakeni lo omutsha ka-2024. Ngiyalinxusa lonke izizalwane zeZimbabwe ukuthi akekho umuntu ongalenzela anything. Ngithi asisukumeni sizilungiseleni ilizwe lapho esokwazi khona ukuthi sizifakele owethu uhulumende ozosimela.
Kodwa umnumzana Joseph Juma owebandla leZANU PF uthi abantu kumele bedinge amacebo amatsha okuzithuthukisa lo nyaka ngesikhathi kulesikhudumezi se-El Nino esilakho ukuphazamisa umnotho.
Kusokudingakala ukubana abantu babekwazi indlela zokuzivikela entweni ezinjengazona lezo ezizabangelwa i-drought lay. Kuqakathekile ke kubana abantu bananzelele ukubana izulu leli lizabuya bakwanise ukuligogozela ngendlela eziphezulu kakhulu, lokhu abakuthi ngesikhiwa yi-water harvesting, ukuthi kugcinwe amanzi njengoba sikwazi amanzi azahlupha. Bese sithi even labo abezifuyo labo bakhangele izindlela zokuthi izifuyo zabo bazazidingela okunye ukudla okokuthi kona baziphe, ngoba ukudla lokhu okusemadlelweni kuzaba kulutshwane. Njalo futhi abanye bananzelela ukubana babe sesibangeni sokuvuma ukuthengisa ezinye izifuyo ukwenzela ukuthi kona leyo mali incedise ukugcina ezinye lezi abazabe besele nazo. Ngoba ungumdengele kwenza njalo ungagcina usulahlekelwe izo zonke izifuyo.
Kukhangelelwe ukuba umnotho wakweleZimbabwe uzancipha lonyaka ngenxa yesigudumezi se-El Nino esidala ukuba izulu lingani ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguGibbs Dube.